isikhulumeni sanihlanganisa umnumzana Bhasa Magwizi uthi phezu kwalokhu isicelo abasiletha phambi kwedale lephalamende enyakenye esekuba imali zabo zengezelelwe sesizafezeka. Uthi iningi labalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra kabazange bathole ithuba lokuphiwa imali ezatholwa ngabanye babo ngomnyaka ka-1997 ngenxa yobandlululo lokuswela ulwazi olweneleyo. Umnumzana Gwizi wazise abanye abalwa impi yenkululeko ukuba umthetho ababecele ukuba ulungiswe edaleli ephalamende uzalungiswa.
Isinqumo lesiyana esasisingenele ephalamende sokulungisisa umthetho wabalwayo empini okuhlanganisa ababencedisa, ababephekela lababephethe imbhobho isuthutsha. Yikho-ke kuyaxwayiswa abantu bonke ezindaweni zonke ezehlukeneyo ukuthi baqaphelise ukuze bayebhalisa ezindaweni ezehlukeneyo lapho abazatshelwa khona. Khona kuzalandela ukucubungulwa kwakhona okuthiwa yi-vetting.
Uqhubeke ethi bayakwazi ukuba kulodubo lwabantu abaqamba amanga ukuba balwa kulimpi esithi uhlelo lolu luzakhangelisisa konke lokhu.
Abanye bazazama ukuzinceda bazingenise bona phakathi komzabalazo bona babengekho ngesikhathi senu. Kodwa-ke konke khona lokho kuzakhangelwa ngezigaba ngezigaba lapho kuzabe kusenzelwa khona ukucubungula kwakhona esithithi ngama-vetting centers. Yikho-ke abangaphandle kwelizwe nalabo bonke abanye abakhona lapha siyaxwayisana ukuthi kasiphathekeni kakhulu ukuze thina sonke sithole ukutholiswa inzuzo zethu ezifaneleyo.
Ingcwethi ecubulana ezombusazwe umnumzana Blessing Tidoni uthi ngempela kumele abalwa impi yenkululeko bathole usizo.
Ngibona kuyinto e-right elungileyo ngoba sibona abanye benikwa bethola futhi ama-fruits of independence from 1980 abanye lokhu behola bakhona lokhu behola, so labo ba-justified ukuthi bethole i-portion yabo.
Kodwa unkosikazi Patience Sithole phathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi lokhu akumelanga kuqhubeke kusenzakala.
Uthi hayi akumelanga bephiwe imali cause taking for instance I think eZimbabwe so ngathi sesalwa izimpi eziningi from ama situations from situation ka 2000 to situation ka 2008 to ama violations athe senzakala ngo 2018 2019. It seems like every Zimbabwean walwa impi. So if bona kumele bephiwe izimali, that means every Zimbabwean citizen like kumele ephiwe lokhu zenini ebe compensated.
Kuncwadi abayilobele idale ephalamende abakuZipra bathi bafuna ukuba uhulumende abuyisele impahla eyathathelwa ibutho leli leZipra ngesikhathi segugrawundi. Bathi njalo bafuna ukuba bahlonitshwe ngendlela uhulumende ahlonipha ngayo abalwa impi bephansi kweviyo lezandla. Abalwa kumpi yenkululeko kweleZimbabwe bazinkulungwane ezifika amathumi amathathu lane 34,000 abatholakala kuviyo leZipra lezandla. Lanxa ibutho lezandla lalilabancedisayo abaziwa ngokuthiwa ngomjibha labochimbwido kuZipra kubika kwakungela abantu abafana nalabo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.